njengoba bona i-housing list ye-council ibharwena every day and ngemva kokudilizwa kwabo into zabo lezi besithi ama-illegal structures were still increasing and the immigrants of people coming from rural to urban. Okwehlukayo i-government have no capacity kepha inganathi sekufike uholisa ama-civil servant and ama-parastatals they are crippling apart.
Amakhansila ayenelisa na ukuthi akhangele abantu abakuzigaba zabo ababele kuhle izindlu lezi.
Can't blame ama local authorities ngoba ama local authorities they are an arm of government. So by virtue, once the government says automatically kwenza la ama local authorities say uhulumende wethu sibeke kakhulu ase uhulumende velo ongagxila kuye entweni zonke azikhulumayo uhlale ninika abantu embiswa angazigcwalisiyo abantu bahlezi ngendlela ebuhlungu kakhulu abantu bayarejista kucouncil abafuna izindlu bayagcwala nsuku zonke okutshengisa ukuthi we have possible thousands and thousands abalokhu besiza besibiza ukuthola izindlu siyehluleka ukuthi sibanike size sifike lapho esinika khona laba sibathi ngama-private developers ukuthi bancedise ama-local authorities ukuthi basevise kanye bakhele abantu izindlu kugcine sokubasinda futhi abantu ngoba izindleko zakhona ziba phezulu ongaphezu kwamandla abantu so lokhani kokuthi igovernment ngenza okunye hhayi amboni ngiyakusakal